abelinye lamabandla aphikisayo le-MDCP bathi lokhu yisibonelo sabahlezi bekutsho ukuba ingazinikelanga ukulungiselela ukhetho ngokwaneleyo ikhomishini ebona ngezokhetho elizweni eyeZimbabwe Electoral Commission ZEC. Emhlanganweni nentatheli zindaba emahofisini esigodlo saleli bandla le-MDCT isikhulumeli salo umnumzana Obed Jawurura Gutu uveze ukuba kunengi okuphosiswayo ekuqhubeni lumsebenzi.
The unpreparedness of ZEC continues to stand out throughout the process.
Ukungazilungiseleli kwe-ZEC kuvezwe sobala ekuqhutshweni kwalelo hlelo. Amakhulu abantu akanelisanga ukubhalisa amagama endaweni ye-St. Eugene Primary School esigabeni sesidunguza South. Abe-ZEC besithi imitshina yabo ingakutsho ukuba leyo ndawo ngevotelwayo. Eseke number 2 primary school esigabeni sinye umphathintambo walesi sikolo kavumelanga ukuqhutshwa komsebenzi esithi ngoba abe-ZEC bengamazisanga ukuba leso sikolo kuzoba yindawo lapho uZulu azakhona ezobhalisa amagama akhe. Lokhu kwenze amakhulu abantu behluleke ukubhalisa kuleyo ndawo.
Ophethe ezokuqhutshwa kwenhlelo ehlangothini lwabasakhulayo kubandla leli uDesmond Ncube uthi lokho akubaphathi kuhle njengebandla.
Thina njengebandla besilungiselele kakhulu ukuthi abantu bayibhalisa ukuvota. Kodwa okusihluphayo okusikhathaza kakhulu ukuthi iZEC itshengisa ukuthi yona ayilungiselelanga lolu hlelo ngoba khanya endaweni eziningi ama-commissioners of vote kawakho labancedisa ukuthi badinde ama-proof of residence abantu. But thina njengebandla silungiselele kakhulu and sikhangelele ukuthi abantu bayirejista bebaningi bayibhalise ukuvota bebaningi.
Obunye bobufakazi asebebutholile ngokungaqhutshwa ngendlela kwalolu hlelo uncubethi bubalisa obusemaphetshaneni anikezwa umuntu ngemva kokubhalisa okulotshwe indawo ezehluke kulalezo abavotela kizo kukhetho olwedlule.
Thina njengebandla sithi umuntu kumele aphiwe i-polling station lapho ahlala khona, eseduzane lalapho ahlala khona. Asho ukuthi aphiwe khatshana ukuthi uzadinga imali yebhasi kumbe ahambe umango omude ukuthi ayebhalisa kumbe ayevota. So thina sifuna ukuthi umuntu aphiwe i-constituency kumbe i-polling station yalapho ahlala khona, eseduze naye.
Lanxa kungalesi simo abe-MDCT bakhuthaza uZulu ukuba aphume ngobuningi ukuyabhalisa abekezele lalapho zidonsa inyawo iziphathamandla ze-ZEC baze balithole lelo thuba. Uyakhunjuzwa uZulu ukuba athathe leli thuba asebenzise ilungelo lakhe ekuphathekeni kuhlelo eziphathelene lokhetho okuyiyo ndlela esemthethweni yokukhetha inkokheli. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumevisi Gama.